ele Russia lisebenzisa umabona kude we Russian Television International inkundla yokuxhumana iTelegram lezinye ekusabaliseni imbiko abanye abantu bathi ngamanga egoqela ezomvikela lokunye okumayelana lamanye amazwe kuze kazi leAfrica agoqela eZimbabwe, Chad, Niger, Mali, Senegal, Zambia lele Guinea. Kunengi okutholakala kakhulu enkundleni yeTelegram okungenzelwa abadabuka emazwe nachiyeneyo abezokazi leAfrika abafisa ukuyafunda kule Russia ungena kubutho kwezokulima lakwezempilakahle. Konke lokhu kuveza okuhle kodwa hathi okubi abantu abangabhekana lakho bengadlelana lele Russia. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli wakule Russia mnumzana Vladimir Putin balobudlelwane obumalisayo obusolwa ngezinye izizalwane zeZimbabwe. Loba kunjalo ele Russia likhanga eleZimbabwe indlela ezitsheneyo ukuba lidlalane lalo. Sehlwekile ukuxhumana leziphathamandla zikahulumente wakule Russia kuze sixoxisane ngokwenziwa lilizwe leli okuthiwa lethula imbiko engamanga sonke isikhathi. Intatheli izindaba esebenzela eofisini yeMedia Institute of Southern Africa yarare umnumzana Nqaba Machazi uthi ukukhipha indaba ezize imisinformation kanye le disinformation sekuvamile ngesikhathi kulokulwisana phakathi kwamazwe afana le Russia kanye le Melika.
Ikakhulu singabona singakhangelisisa iRussia lokho yaqala impi yayo le Ukraine. Sebeqalisa ukuthi belethe indaba zabo eziningi kakhulu lapha eAfrika ukuthi betshintshe indlela abantu abacabanga ngayo, nje ukuthi abantu ababona ngayo into ezinjengedemokhrasi, into ezinjengokuphatheka kuhle kwabantu. Sizabona ukuthi kakhulu kwele West Africa ukuthi iRussia ayikwesebenza khona kakhulu. Langapha eSouthern Africa sokuye waphuma ama-research ambalwa sibili atshengisela ukusebenza kweRussia ngokwenza le foreign and information manipulation.
UMachazi uthi kumele uzulu aqaphele ukuthi indaba lezi zilethwa kanjani kuzwekazi leAfrika.
Uqakathekile njalo ukuthi njengezwekazi leAfrika sikwazi ukuthi indaba zethu zivela ngaphi njalo zinikwa abantu njani, ukwenzela ukuthi kungabi lale disinformation and misinformation khona lokho engithi zindaba eziyizi. Indaba lezi zibuya ngendlela ezijiyeneyo, zikwanisa ukubuya ngabo social media. Singakhangela i-research ejengisela ukuthi Russia ama-social media accounts ayo particularly ku-X ebizwa kuthiwa yi-Twitter.
Oqeqetshe kwizifundo zokukhitshwa kwembiko ez-information dissemination esekolishini le-University of Botswana umnumzana Thomas Nkoma uthi minengi imbiko engamanga ethula ngele Russia elalelwa ngabohulumende lozulu.
Is the fact that we live in an era of information disorders where disinformation.
Kuliqiniso ukuthi sesiphila ezikhathini ze misinformation, disinformation order. Lokhu kwenza ukuthi abantu bayengeki njalo kudale ukungahlaliseki kumphakathi.
Ocubungula ezombusazo umnumzana Zenzo Moyo uthi lokhu ayisikho kwakuqala ukuthi amazwe angentshonalanga asebenzise indaba eziyize ukuthi bethole ubudlelwano lwezwekazi leAfrika.
Indaba eyayivela ikhona kususela ngesikhathi lesiyana esasibiza thina sithi yi-Cold War. Kwakuvele kuvamile ukuthi amazwe lawa abazibiza o abazibona bengamazwe amakhulu emhlabeni ayexabana ngesikhathi se-World War babe nokusebenzisa amazwe ase-Afrika ukuthi balwe impi yabo. Xa bekwenza lokho babeqambelana amanga, omunye athi lo wenze kanje, omunye athi lo wenza kanje.
Ngesikhathi kusanda kuqhutshwa umhlangano omkhulu obuqoqwe libutho leMelika elikhangela ezomvikela iAfrika ele-US Africa Command kumbe i-AFRICOM eHebron, kwaphuma ukukhathazeka phezu kokumemetheka kwemilayezo engaqondanga iphuma elizweni leRussia. Umqondisi wenhlanganiso ye-AFRICOM umnumzana Michael Langley watshela intatheli izindaba ekupheleni komhlangano ukuthi leMelika liyakhathazeka ngembiko eyize ephuma kwele Russia esithi ilakho kumemethekisa ingxabano evele isikhona.
There's a strong link between the scope of disinformation and instability. That's the truth. So getting the truth.
Kulobudlelwano phakathi kokungahlaliseki kanye lokukhipha imbiko eyize liqiniso lelo. Ngakho kuqakathekile ukuthi kulwiswe ukukhitshwa kwembiko engaqondanga ngoba kulakho ukudala ukuchitheka kwegazi.
Elemelika likhala ngokuthi kusabalalisa imilayezo eyize ngele Russia kwamanye amazwe angentshonalanga ezwekazi leAfrika sekudala ukuthi ibutho lalo liphume emazweni afana leNiger. Emhlubulweni wezansi kwezwekazi leAfrika umnangagwa usanda kutshela uPutin ukuthi elemelika lisekela leZambia kanye lelamalawi kwezomvikela ukwenzela ukuchiphisa eleZimbabwe. Elemelika njalo lalandula ukuthi lizwana leleZambia ngenxa yokuthi lifuna ukufaka inkamba yobutho layo kulelo lizwe. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHebron. Botswana.